Ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kanengi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi, njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980. Ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki, kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bawo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party, asikezwa ekhuluma amazwi afananayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla. Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi, kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu, njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi umnangagwa ongumbulali owakhuluma amazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni, wacheceda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuvezwa ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi umnangagwa njengoba umgabe wathena yena it was a moment of madness ngo-99, njengoba umnangagwa esefuna ukuhlanya kanje umhlaba uzathula na, uthi u-too busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi sithi akalibambe lingatshoni umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa, ngoba kasuke sivume ukuthi sitshaywe sithule, sibulawe sithule, njengalokhu kwenzakala ngesikhathi kaJoshua Nkomo owathe buzwa ukuthi iGugurahundi is it tribal or political, wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithi naku-tribal, ngoba umnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa ngumnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaya ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugurahundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlalweni labo ababulala abantu ngeGugurahundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zeGugurahundi yabo 1980s, lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibele ndle midlands, into engamukelekanga yona leyo, engasoze yamukeleke ebantwini bemathibele, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe owethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjonge ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kweGugurahundi. Abantu abadlule phakathi kweGugurahundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule, ilunga leZANU-PF, uthi umnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo, kambe umongameli uyabe zama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele hoda kumbe njani njani kumbe lokwana akukho eZimbabwe lokuya njalo iZimbabwe ilamandla ilele ama provinces yanika ilokuze ne devolution kuma resources ukuthi abenefit nge devolution but Zimbabwe is a unitary state iZimbabwe lilizwe elilodwa elingayishuka elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli yileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo isekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikuchoyo lokho phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso umongameli ubuswa yisisekelo sombuso ulandela ukubuselwa kwabesisekelo sombuso ngawo akukhulumayo yiko kanye ukukhulunywa yisisekelo sombuso yiko ukukhulunywa uPresident Emmerson Mnangagwa isisekelo sombuso ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umeli yena uvikela isisekelo sombuso uyisa asivikela njalo amele asivikele ngazo zonke izikhathi yikho akujoyo lokho nxa ekhuluma esethusela inkulumo kaye thuseli hatshi ukhuluma sibi liqo lokukhona kanye okumqoka okubekwa okwethulwa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.